ngikhuluma kunje nje isimo esikiwo ukuthi usungakwanisa especially nxa usufike Victoria Falls sanda kuchapha emasuwe kule goji elivulekayo ngakulo olumkhulu umgwaqo ukuthi nxa lingahambanga lalungiswa masinya umgwaqo lo usungahamba uqamuke phakathi.
Manje Dube, umthwalo wokulungisa lumgwaqo ngokabani?
Kutshengisa ukwehluleka okahulumente okwesikhathi eside ngoba lumgwaqo ku-oval ukuthi awukhangelwanga yi-council yase-Victoria Falls. I-council yase-Victoria Falls ingakwanisa ukuthi usebenze but imali kumele ivele kuzinara oluhlangothi olukahulumente olukhangelane lomgwaqo.
Njengeyinye yenkokheli zalesi sigaba selenze umlina nodubo lolo olukhangelane lalo.
Ngokukhathazeka njengomuntu okhokhele lesi sigaba lomuntu ohlala kuleyi lindawo, sithathile lijumo lokuthi sikhulumisane lominista onge okhangelele leli mgwaqo, sakhulumisana laba kuprovinsi, sakhulumisana lezigaba zonke nje ezikhangeleke ukuthi hayi akukhangelisiswe ngeliso elibanzi njalo elokuphangisa ukuthi lo mgwaqo ulungiswe ngoba izulu lalo ivele seliqalisa, kungaba yidisaster enkulu kakhulu. So silethemba ukuthi lo mgwaqo lowo ngeviki nalezi kusiya phambili bazabubuya bazame ukuthi bavale leli ligoji ngokuphangisa. Njalo le mali ebikhutshwa yizinara ebilungisa ama-drainage system phakathi kwedolobha le-Victoria Falls, sikhangele kabanzi ukuthi leyi imali akuphange ikhutshwe ngoba indawo yase-Victoria Falls iyaletha imali kuleli ilizwe okuzwayo. So kumele kukhangelesiswe ukuthi leyo mali ebiswa yi-Victoria Falls lakho ayibuye isebenze ngakwenali indawo ngoba umgwaqo ovele wona osuka koBulawayo usiza lapho yiwo oletha ama-tourist njalo uyasebenza kakhulu, usetshenziswa ngama-truck abathwala ezimbiwayo phansi, ezinye zivelela ngeZambia, ezinye nge-DRC, ezinye ngaphela ngaphi basebenzisa yena lumgwaqo. So uyumgwaqo obhizi.
Sesizathwe yini elisinikwayo ukubana umgwaqo lo uchiwe ukumoyo wona?
Yebo, bangafaka ama-reasons okuthi the traffic volume is low but kakula nto enjalo lo umgwaqo uyasebenza ngamahlayana njalo usuyingozi enkulu kakhulu. Ngapha kuloku ngozi yokugebheka komgwaqo emaceleni kumgwaqo kugcwele izihlahla, ulumuntu angathi ukuthi uyavika uhle achane lezihlahla ngoba yizo ezigcwele kwenali indawo. Yikho siyaxwayisa siyagcizelela ukuthi lo umgwaqo kawulungiswe ngesiphangephange masinya. Njalo kumele sihambe sikunanzelele ukuthi abantu vele bayafa ngakulo umgwaqo ngendlela osiyo yona amalanga efikelandelana. And sinakunanzelela futhi ukuthi amabhasi asuka nge-Victoria Falls esiya koBulawayo leHarare ngamabhasi ahamba ebusuku, njalo kuzaba nzima ukuthi abashayelayo la mabhasi babone amagodi. So okuzayenza kukhoze ilingozi sibe ilokhu silahlekelwa ngabantu.
Ngaxwayisani wena Dube mayelana lodubo lonolu lomgwaqo?
Kuyixwayiso sami ukuthi kakubanjwe ngamandla, sizabe sizama zasi kulala amahofisi wonke akhona okumele asebenzele leli ndaba, sizabe sihluphana lawo ngemihla ngemihla.